Ibandla le-MDC lithi liphatheke kubi kakhulu ngomfanekiso ogcwele enkundleni zokuxhumana oveza isikhulumeli salo unkosazana Linda Masarira ezithandele ngelembu le-ZANU-PF elilomfanekiso kamongameli Emmerson Mnangagwa. Ibandla leli lithi labasekeli balo bakhathazekile kakhulu. Ngokunjalo lithi selithume umkhokheli walo unkosazana Thokozani Khuphe ukuthi ahlale phansi loMasarira kusasa azwe ukuthi kuyini okwenze wavunula impahla yeZANU-PF yena engowe-MDCT. Lanxa singenelisanga ukukhulumisana loMasarira, ingcazelo ayiphe embikweni awethulele uZulu ngeWhatsApp ngeyokuthi wathandela ngelembu leZANU-PF ngoba waye kwabuzala njalo wayengelalo elinye ilembu ayengazithandela ngalo. Sixoxe lomgcinisihlalo we-MDCT, uMnumzana Abednego Bebe.
Kuyinto esihluphe kakhulu njengebandla-ke ukuthi hawu sesibona omunye wethu esegqoke izigqoko zebandla lezami. Kuthi ihluphe kakhulu-ke, kuyahluphe kakhulu ama-structures ethu abaningi-ke babuhlungu, into yangikhona ibuhlungu. Kodwa-ke engingakutsho ukuthi njengebandla elihlonipha-ke isisekelo sebandla, i-constitution yebandla, sizathatha amanyathelo ahlonipha i-constitution yebandla njalo ahlonipha abantu abasekela ibandla kanye neZimbabwe yonke jikelele esekela umbono wokuthi izami siyehlulekile. Indlela-ke esizayenza ngendlela ehloniphekayo, indlela ehloniphayo, indlela njalo ezakwenza ukuthi abantu babe nethemba lokukholwa ukuthi sinendlela esingabamba ngazo izinto ukuthi nxa singathola intshukuntshu yokuba sembusweni kuthi izinto zingahanjiswa ngendlela eqondileyo.
Yena selike lahlangana laye yini lazwa icele lakhe?
Besingakahlangani laye, kodwa-ke umkhokheli wethu uzabe ehlangene laye kusasa. Sileleleke ukuthi akhulumisane laye ezwe-ke leyo mbono wakhe andibana-ke singakaze sitshele umphakathi ukuthi kuyini esizakwenza.
Kubasekeli benu la sebantwini nje abathe bebona lokhu banakanele ukuthi selilobudlelwano lebandla leZANU-PF lithi?
Esingakutsho ukuthi mhlawumbe kulamaphutha athile ekade lokhu senzakala esenziwa ngabanye babakhokheli enza ukuthi-ke abantu babe lombono onjalo. Sesikunanzeleleke ukuthi kufanele sithathe inyathelo lokuthi silungisise khonokho okwenza abantu babone okungayisikho okuyimelwa libandla. Engingakutsho ukuthi thina asingake saba i-extension kumbe ngisithi i-appendage yezanu kumbe ngithi sisekele izanu ngesintu lanxa kutheni ngoba umsebenzi wethu kumbe ukuba yithi kwethu yiku-opposa izanu. Ngezinye indlela ukuba yithi kwethu yikuphikisana lezanu. Akula muntu ongasekela lo aphikisana naye, usekela lo odlelana naye atsho ophikisana naye. Okwakathesi siphikisana naye izanu, asinasizathu sokuthi sisekelane naye. Njalo labo esibabona besenza lokho okuyabe kukhombisa ukuthi khona-ke abantu babe nokukholwa ukuthi sisekelane nezanu, sizathatha amanyathelo aqinileyo ukutshengisa abantu ukuthi hayi labo akade besenza lokho okutshengisa ukuthi sisekelane nezanu bebephambanisa.
UMnumzana Abednego Bebe ngomgcinisihlalo webandla le-MDCT. Kwanele Mthwakazi, kodwa singakehlukani sikhangele ebezihamba phambili. Ezinye izidumbu zabantu abafele engozini yezulu lesiphepho zilokhu zingakakhitshwa emhlabathini lapho ezigqibeleke khona ngoba uhulumende uthi akalayo imitshina engenza lo msebenzi. Kwanele olivalelisayo ngontungamili Nkomo lila.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na7pm kusvika na7:30pm
apo tinokupai nhau muririmi rweshona
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.